Kuluma idalele parlamente ngolwesibili umphathi ntambo obona ezokungena lokuhlala kwabokuza kwele Botswana umnumzana Phasi Mukhware uthe uqakathekile ukuthi kwaziwe bonke abadabuka ezimbabwe abahlala elizweni leli uthe ngokunjalo uhulumende wakhe wangena ulandela ukhetho lwaqhutshwa ngakenye ngomfumfu uzabanikeza amaphepha okuhlala lokusebenza kwele Botswana kuyindlela yokuthi labo bedlale indima yokuthuthukisela umnotho ngokuhlawula imithelo etshiyeneyo.
Migration nowadays should not be seen as something system.
Ukungena kwabantu elizweni akumelanga kukhangelwe njengento engalunganga. AbeZimbabwe bayangena bezokwenza imisebenzi okutsho ukuthi ababhadali umthelo we-tax. Ngakho ukubanikeza amaphepha kuzasiphathisa kulokho.
Ngemva kokungena esikhundleni umongameli Duma Boko wakubeka mgceke ukuthi ufuna ukubona abeZimbabwe benikezwa amaphepha okusebenza ngoba benza eminye imisebenzi engafunwanga beBotswana. Kodwa wangasela themba lokuthi uhlelo lolu luzaphumelela sekuthule ngakucele likahulumende ngaphambi kokuba uMukhware ayivuse indaba le ePhalamende. Umnumzana Colin Dumani Mlalazi ongusomabhizimusi kwele Botswana uthi lezi zindaba ezimnandi ngoba zizaphathisa abantu bekhaya ababuya kwele Botswana ukuzosebenzela imuli zabo. Kodwa uthi njalo lokhu kuyamethusa ngoba kulabanye abangena kwele Botswana ngenhloso ezingalunganga.
Then besokusiba le nkinga yalaba inswelabuya ezize zalapha zibuya zizona zonisele abantu abamsulwa, abantu abaziphilele kuhle, abantu abahlonipha imithetho yelizwe. Ngifisa ukuthi nana njengoba babesebenza ama fingerprinting and the like, kuzaba izindlabo uhulumende ukuthi asebenzise technology atrace inswelaboya. Ngifisa ukuthi abantu bekhaya bazichaye ngoswazi sibili bahloniphe imithetho yaleli lizwe ukwenzela ukuthi nana uhulumende lo mutsha angazisoli ngalokho akwenzileyo.
AbeZimbabwe basithola besolwa izalwane zeBotswana ukuthi bangena ngekho emthethweni ukuzodala amacala aguqala afana lokudlengula kanye lokubulala. OweZimbabwe ohlala eHabron umnumzana Mkhululi Moyo uthi lihle inyathelo likahulumende omutsha oweBotswana.
Yebo, siyazi ukuthi vele yonke indawo lapho kwenziwakala khona izinto especially kuhulumende aswelakala abaphikisayo, kodwa okusalayo ukuthi nxa sebengasaniki abantu beseZimbabwe amaphepha okusebenza lokuhlala kuthi ukuthi sebezahlala okungekho emthethweni okuzagcina futhi kusiba yinkinga futhi kuye unohulumende ngoba sizabona futhi seqala ukudiphotha sisebenzisa izimali eziningi.
Uhulumende njalo ukhala kakhulu ngokuthi kumele akwazi ukuthi umuntu uhlala kuphi ukuze uma bedale amacala kube lula ukubathola. Kodwa izalwane zeBotswana ezifana lomnumzana Jason Rantasa ziyala zisithi ayisilo nyathelo elihle elithathwa nguhulumende ngoba kusekuzavulela abantu bonke ukuthi bangene kwele Botswana.
Imagine we have 2.3 million. Zimbabwe has 16 million. Once we have 3 million Zimbabwe.
Ake ucabange sizigidi ezimbili kuphela kungadabe Zimbabwe bayi 16 million. Asithi izigidi ezintathu zizangena zivela eZimbabwe babe sebesedlula ngenani. Ngakho lokhu kutsho okunengithi. Ngakho ngiyakuphikisa lokhu okuzanywa ukwenziwa nguhulumende kaBoko.
Umnumzana Mkhwetsi Masisi wanqotshwa nguBoko ukhetho lwanyakenye wake waphuma lo mbono ukuthi abeZimbabwe bangene kwele Botswana besebenzisa izithupha kuphela. Lokhu kwaphikiswa ngamabandla langabanye ababekubandla elibusayo kanye labanye abasekungabaphatha intambo kuhulumende omutsha ogoqela umnumzana Winter Molutsi yena okhayela isiqinti esisemngceleni weZimbabwe. Kulabadabuka eZimbabwe abaphose befike inkulungwane ezingamashumi amahlanu okwaziwayo ukuthi bahlale eBotswana kodwa kulezinye inkulungwane lenkulungwane ezingena ongekho emthethweni. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.